Nambona ngathi labo omongameli labanye ngabantu bokuza iMelika le has enough for everyone ukuthi ba migrate legally beze la.
So nxa sikangele
kuvulelwe labanye.
Yeah, nxa sikangele bakwenzelani phela khona ukuthi sokhanyana sokuvalelwa abanye.
Na ngikuzwisisi.
Yeah.
Ngoba ukhanya imisebenzi miningi abafundileyo bayayithola, abasemi-skilled bayayithola, abagezisayo abenzani bonke abantu miningi imisebenzi iyonela bonke abantu ama-immigrants ukuthi benze labo khonapha.
So kodwa kwenza ukuthi lapha-ke uhulumende lo abophe sibili siqine kangaka engabe kuthatha ngaphi khonokho?
Mbona ngathi kusavandlululo kwaye kwaba lenye article eyathi ama-African are leading emfundo abantu ama-immigrants abeza la. Kodwa babathi abantu bafunda mahhara, abantu bayazibhadalela, sisebenza gadalala ukuya esikolo, sisebenza ngapha sizibhadalela izikolo.
Pho manje induku le ethwelwe nguhulumende kamongameli Donald Trump ubona azani kuvela ngaphi manje?
Mna ngimzwisisi umongameli yena lona ngenxa yokuthi even umkakhe laye umuntu wokuza laye wabuya ezomodela esenzane zama vela kibo, so ambona ukuthi kuthatha ngaphi. And laye originally bathi okhokho bakhe labo kuthiwa bavela mbe-Ireland. So angizwisisi mna sike angiqondi kahle ukuthi kathi kusani.
Kodwa nxa suvunyelwe ukuthi uhlale kwele Melika khonapha kuyasebenzeka yini?
Ye, kuyasebenzeka kakhulu. La ungakavunyelwa abantu nxa ungaholi usenza amacala uyahlala usebenza.
So singathi imisebenzi engani iminingi ngenjani?
Nambona engathi yonke eyabafundileyo abahambe emakorithini umongikazi emningi ngoba ngaye ngahlala e-Atlanta nakwezindawo kule kube labantu be-Mexico abaabengelamfanelo bayenza ikakhulu o-construction lezemgwaqo lokwakha nalapho engihlale khona e-Louisiana baningi babenusela besakha besenza wonke o-construction le emahoteleni miningi eyokuseva eyabo-housekeeping eyabisenziwa nabantu bokuza abaningi le yokugcina abantu ugcina izalukazi ngoba abanye bagcina ezindlini zabo miningi imisebenzi lapho.